isimo okwakathezi babugande sisathuli akukabi lokutshengisela okukhulu kakhulu ngoba njengoba sisazi ukuthi kusuke ekuseni abantu kade beloko besabambe elokuthi usalukazi akazizwa kuhle ungumuntu ophathekileyo ingakho sigcine sibona laphana abantwana babantwana bakhe besuka ngapha eLondon besiya khona ngale eBarbaro Castle eScotland behanjiswa ngendiza ukuthi bahambe bayebona ugogo wabo kodwa-ke kuze kwathi nje kathesi sekusiya kwelantambama lapho kugcine sekuvezwa khona sobala ukuthi hhayi usethule ingakho-ke okwakathesi-ke isimo akungakabile lokuningi okusathengisela ngaphandle nje khonaukuthi kusaseyinto abantu nje basahlahlamehlo basafuna ukuthi babone nje mhlawumbe ukuthi kuzaqhubekala njalo le mlayezo akakabi khona imlayezo esakhitshwa ukuthi mhlawumbe kukhona okuzafanele ukuthi kwenziwe noma njani abantu basalindile
manje ngokuzwa kwakho omelamayo uPrince Charles uzathatha nini intambo zakhona ezombuso
ngendlela esibona amalungiselelo esihamba ngayo sibona ukuthi kutshengisela sobala ukuthi umntanakhe laphana uPrince Charles sekungenzakala ukuthi agcotshwe kusasemasinyane ngoba njengoba sazi ukuthi ubukhosi lobo akufanelanga ukuthi kuthathe isikhathi eside kule vacuum kungela muntu ophethe intonga yobukhosi ingakho sekungenzeka ukuthi agcotshwe la masinyane sibili kakhulu ngoba njengoba sazi ukuthi lakhona lapha eNgilandi kusanda ukuqokwa umongameli omutsha uPrime Minister omutsha yikho kusase lezi zinto eziningi kakhulu esadinga ukuthi lokubuseka kwelizwe okuqode njalo okuqondileyo njalo akudingeki ukuthi kuze kube le vacuum leyo ukuthi kugcine sokungena umoya kusekutshengisela ukuthi kule confusion kodwa kudingakala ukuthi isizwe siqoqeke ngendlela yobukhokheli
amazwe afana leZimbabwe ubona ngani bazamkhumbula njani uQueen Elizabeth
amazwe afana leZimbabwe abantu bamkhumbula ngendlela eziningi ezihlukeneyo bakhona abanye abakhala kakhulu ngokuthi usetshonile kodwa-ke kube njalo kube khona abanye abakhomba ngomunwe lomkhulu ukuthi kungenxa yokuthi ziningi izinto ebekade zenza noma ziningi izinto aba lombandakanyeka kizo ezenza ukuthi sibone amazwe afana labo Zimbabwe noma nje ngithi Afrika yonkana sibone isiba lobuyanga obukhulu kakhulu kungenxa yezinto ababezenza bethatha ngisho lamakhosi ase-Afrika iningi lawo ukuthi uze wazakala ukuthi uyinkosi yeqiniso kwakufanele ukuthi ubuye uzovuma embusweni kaQueen njalo kusafana lokuthi kule ndondo yakhe uQueen indondo leyi etshengisela indondo bathi indondo yakhe enkulu kwedlula zonke indondo itshengisela ingilozi inqabe kubhala ngesikhiwa bathi yingilozi eme phezulu kasatane kodwa-ke okuzwisa ubuhlungu abantu abaningi ikakhulukazi abantu abamnyama yikuthi usatane lo abamtshengisela kuleyo ndondo ngusatane kungumuntu omnyama njalo into esezayibona indlela umuntu lwana ingilozi leyana eme phezulu komuntu omnyama ngakhona yindlela esezabona labo John Floyd labo Floyd abemelika bebulawa ngamakhiwa bebulawa ngendlela ezifana nayo